yasebenzela wonke umuntu iradio ya entertainer ngathi yajabulisa yonke izinto ezimnandi njoba ingoma nje ezintsha sizwela lapho imsakazo emnandi mhlawumbe somahlaya laba ngathi comedy sizwela lapha izitori ama drama khona iradio drama sizwela lapho ibhola ikakhulu ibhola la yonke nje imidlalo sizwela lapho kuradio balula kakhulu ukuthi sizithole lezo ndaba njoba niyawuza nje umkhuhlane we-corona uqalile lapha emhlabeni sesikwazi nje ngisho lokuliphi ngathi kuyiphi indawo kumbe kusiphi isiqindi somhlaba uyeza ukuthi uhamba kanjani uyabethola nje naye ama-update so mina ngibona kwami nje iradio umsakazo uqakatheke kakhulu ukuthi sengibona ngathi nje iradio isiyimpilo yabantu ayisingxenye yempilo isiyimpilo yabantu
Sesiside isikhathi uhulumende engafuni ukuthukulula amagagasi kodwa uthi useza kupha abafunayo amalayisensi okusungula imisakazo yezigaba okuthiwa ngama community radio stations ubona ngempela ekwenza lokho
angaze ngibone uhulumende lamanga njengalowo zethembisa manga zonke izikhathi and uyabona nje uluvalo uyasaba ukuthi la ma-community radio stations azopha abantu amandla azopha abantu indlela yokuthi baqoqane mhlawumbe niyabona ngathi mhlawumbe bazabe bemthuze induku lapha emqukweni kanti-ke kodwa kubele akubone ngendlela nje ehlukile ukuthi la amandla abantu abatholayo yiwo phela amandla ayenza uhulumeni yiwo phela amandla ayenza uhulumeni abe namandla uhulumeni okhokhela abantu abangala mandla nje uhulumeni ongathi ngamazolo nje amazolo yabona isikhathi ilanga lingathi liyaphakama liyaphezulu ashabalala uye uhulumeni ongalangqondo